isikhulumeli sesicele MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo sombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingasuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavele alinge ukulandela uChamisa abazibonela okwabonwa yingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngale ndaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye, okusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshiyile liyazise iphalamende kumbe ikaunsili ukuthi hatshi ubani kasekho ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitsha leli elifonywe izolo. Kodwa emfuna abalaleli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa ethumele ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulinyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekele nguMonzora yena othi uzosebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbindito. Ummeli wange-central edale ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba ingaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapho eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu yi-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalition for Change. Ngakho-ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami ngu-Advocate Nelson Chamisa. Angiyi kwenye indawo, ngimelaye. Ma kusenza ukuthini abanye yabadumaza lokhu, hayi kabangixolele.
Elinye icele MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC kodwa lizaqala ngokuxosha labo abawucele likaMonzora. Lokhu kuchaza isikhulume se-MDCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Iphalamende yeZimbabwe elama-parties abalisa iZANU-PF, i-MDC eka-Walshman Ncube, lamacele amabili awe-MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa ngudokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama-recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esizabarecall-a ngabantu bashiye ibandla le-MDCT ayayenza okwabo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebetshiyile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lowelizwe kumele sibarecall-e baphume ephalamende. Lokhu okuthi kulabantu be-CCC besingakakuzwa, akukafiki endleleni zethu ukuthi kulo MP we-MDCT osejoyine i-CCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Uthe bathethe leli nyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokhela ibandla lamacela we-MDCT eye emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli we-MDC Alliance obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. EleZimbabwe lizaza ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni kuqalisela kubohulumende bezabelo amakhansili amalunga edale lephalamende kanye nomongameli welizwe. Imele 67 Harare, ngumnondolozi Ndlovu.